Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuMfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela imoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithina abantu ake sivuke sizenzele. So sesiqala ukubadela amaprojects lawo. Sesiqazelelo lokudinga le mali yangkhona ukubana support la maprojects ukubana aqalise njalo futhi laphakathi komuzi kona bana sesiqazile ukukhangela izinto ezazivele zikhona kudala. Ngiyakhumbula mina ngikhula besibhukutsha empophoma laphana kwakule swimming
Umeli wephelandaba Mpophoma idalela ePhalamende uMnumzana Joseph Chuma uthi kuqakathekile ukuthi abantu beqhubeke ngokusungula inhlelo zemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi beziphilise njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Kweziphathelana labatsha sixoxa loMnumzana Mhabinyana Dube oyelapha okwesintu njalo eyingcwethi kwezamasiko sixoxa ngokungaziphathi kuhle kwabantwana abasakhulayo.
Amasiko ethu akubuyelwe kuwo ukwenze ukuthi izinto abantwa bethu belulwe kuhle ngoba nase kungumhlambuze lusile kambe bazakwakha imizi na.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wephelandaba Mpophoma edalela ePhalamende uMnumzana Joseph Chuma uthi kuqakathekile ukuthi abantu beqhubeke ngokusungula inhlelo zemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi beziphilise njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo besebenze ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe. Asizweni ingxoxo esiqhubelaye.
Siyakwazi ukubona umkhono wethu amanga kuhle kodwa ke sithethi na abantu ake sivuke sizenzele. So sesiqala ukubadela amaprojects lawo. Sesiqazelelo lokudinga le mali yangkhona ukubana sisupport la maprojects ukubana aqalise njalo futhi laphakathi komuzi kona bana sesiqazile ukukhangela izinto ezazivele zikhona kudala. Ngiyakhumbula mina ngikhula besibhukutsha empophoma laphana kwakule swimming pool ivaliwa yikho siyenzela ama-quotations sizambe siyivuse kwazethu kona sithola abanye u-case i-COVID ngoba nangu phela la iminyaka isidlele usefuna uku-retire.
Oyemela isigaba seMpophoma idalela ePhalamende kuminyaka edluleyo oyebandlaleni uMnumzana Sikhanyiso Ndlovu obhubhileyo kulenhlelo okwakubikwa wayelokhu eziqhuba lanxa wayengasamelanga leso sigaba.
Silahlekelwe kakhulu ngobaba wethu babo Sikhanyiso Ndlovu ebeligugu kakhulu esigabeni sethu sephelana baMpophoma. Noma abantu bebengamvotelanga kazange ayilahle kazange ayikhafule uyalelo kesebenza khona. Ikhelo zakhe zonke abezenza mina ngokwami njengommeli weMpophoma kaKhesi ngizimisele ukubana ngiziqhubekezele phambili ebelayo iMpophoma Development Trust ngizaphithima amandla ami wonke afike ungabhadalali yena ngokwakhe ebeyindoda ebethanda into zemfundo so intabela lemfundo ngizazama nami ubana ngiqhubele iye phambili abantwana bethu bafunde sibe nabantwana abasiqeshayo ezigabeni zamakhompyutha kulamakhompyutha centers eMpophoma kwaphana sizameka sure ukubana siyakuona kubana kuyale kulokhu siya phambili ngoba siyananzelela ubana kathesi isikhathi sokuthi abantu bonke sebesenzela kubana kuthiwa yi-ICT ngesilungu into zonke sezisiba computerized ngakho-ke sifuna ukubana abantwana bethu labo babe ngabanye balabo abazaphumelela baye phambili beyawazi amakhompyutha besisebancane ngoba phela bathi abadala sigoqwa sisemanzi.
Lo uMnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU PF. Umkhankaso wokudinga abazancintisa kukhetho lukamongameli weMelika phakathi kwebandla lama-Republicans lelama-Democrats ngomnyaka ozayo uyaqhubeka njalo usomabhizimusi oludumo uMnumzana Donald Trump nguye olokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans. Kuma-Democrats, unkosikazi Hillary Clinton nguye okhokhelayo lanxa usekelo lwakhe lukhanya solwehlile nxa luqhathaniswa lakunyanga ezisanda okwedlula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika uMnumzana Muzi Ncube oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
ngokubona kwami mina ama-Republicans elidwa nguye uDonald Trump angiboni sibili ukuthi bengaphumelela ukuthi uDonald Trump akhethwe ebe ngu-president welizwe le-America. Ngani ngoba ama-Republicans ngabantu osokumele ukuthi betshintshe umcabango wabo, especially ekuthini amalungelo abantu besifazana abahloniphi, njalo lamalungelo ezitabane abahloniphi, njalo lamalungelo abantu abavela kwamanye amazwe asebehlale lapha e-America for years and years, minyaka sibili, abangela maphepha. UDonald Trump yena uthi kumele bephume bebuyele emazweni abo beyeqalisa kakutsha ukufaka ama-applications abo ukuthi bebe lamalungelo lapha e-America. Leyo vele yinto nje ebonakala ukuthi ngeke ize ifezeke sibili, abantu bonke abayivumelani, abavumelani lakho konke lokho lapha e-America.
Kodwa abasekeli bebandla lakhe uDonald Trump lama-Republicans ncube bakhanya bemsekela ngobunengi lanxa nje ekhuluma izinto abanye abangavumelani lazo.
Ye, anya ukubona lokho sibili nomzana Nkomo, but ukuvumelana kwabo kuma-Republican bebodwa kayisikho ukuthi nxa sebebuya ku-national election lapho kuzakhethwa khona umongameli welizwe lonke kuzabe lokho kunjalo, ngoba lapho kuyabe sokuncintiswana phela sokungama-Republicans lawa ama-Democrats sokuvota wonke umuntu olelungelo lokuthi avote lapha e-America, and kangiboni bengaphumelela ama-Republicans sibili nxa sokubuya ku-national election, noma be-leader nje, noma e-leader uDonald Trump ku-Republican Party yakhe, kodwa ngeke ngimbone ephumelela sibuthi ebe ngu-president welizwe.
Ukubandla lama-Democrats lapha akukhanyi kuhle ukuthi kuhamba njani. Ngokubona kwakho ngubani ongagcina ekhethiwe kuleli bandla ukuncintisa elimele kukhetho lukamongameli?
Awuboni unkosikazi uHillary Clinton ulethuba kakhulu sibili lokuthi engaba umongameli we-America, and njalo kungaba kuhle kakhulu ukuthi ebe nguye umongameli wokuqala wesifazana lapha e-America.
Umuntu ongamvotela Ncube ngumuntu oyabe ekhulume ngaziphi indaba ofuna zilungisiswe, kungaba imithelo, kungaba kuyini okunye?
Akakhulu mina ngiqhakathile samalungelo abantu nje wona lawo engike ngafeza ukuthi yabona abantu besifazana kumele kube lamalungelo abo behlonitshwe bebe ngabantu abakhonsidwa njengabantu sivili. Njalo okunye engike ngakubamba ikho khonokho okwe-immigration, ukuthi immigration iqhakathekile kakhulu because ilabantu abangu 11 million abangela maphepha.
Umnumzana Muzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, obekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kulukhuni ukusebenza emazweni lapho kungela zihlobo khona. Asizwe nengxoxo lomnumzana Denzel Dube ohlala eSouth Africa elo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngifikelana eGoli ngo-1994 sebenza emahotela as an accountant. And okunye futhi ngiyahamba ngaphandle kwe-Africa kwamanye amazwe la anjengabo Gabon, Congo, Ethiopia, Kenya, wonke la mazwe ngiyawahamba ngenza umsebenzi lalo engiwenzayo. Bengise Congo last week, hayi beku-right kakhulu and bekunama All Africa Games ala eSouth Africa, bengiyovula ihotela khona lapho. Kulusuka sibe sikhumbula abazali ukuthi uthole isikhathi sokuthi ubuyele ekhaya uyofika khona. Mhlawumbe uthole ukuthi uhamba kayi-1 ngomnyaka, kanti-ke mhlawumbe ngabe sisebenza ngoBulawayo nje, ngabe siyazi ukuthi ngolosihlanu lonke siyagibela ibhasi siye ekhaya siyobona abazali, fana nokuthi sizintandane mbuzi.
Uyakubuyela yini ekhaya usiyabakhulumisa uphinde uphenduke khonapho?
Ye, angiyahamba mpela ngomnyaka nomnyaka, so ngo-December ngizothi uhamba kancane, kodwa-ke isikhathi sakhona siyabe sisilutshwela kakhulu, uthole ukuthi uphiwa amalanga amabili or amathathu.
Ye, manje ukuhlala kwakho emazweni lapha Baba Dube ubona ngazani kuzase kuphethe ngani mnumzane?
Kufana nokufa, angeke ngize ngithi ngiyaqagela ukuthi kuzogcina sekwenze njani ngendlela izinto ezihamba ngakhona ekhaya. Akunanto e-right okwamanje, ibhekane nobuzima bokuthi lize leliyana alinayo imali ethingi yalo, so lisebenzisa amadola ase-America. So thina njengoba sila e-South Africa, ma ngiphethe irandi kusho ukuthi ngiphethe half a cent. Imali yakho incane kakhulu mangiqathanisa ne-dollar. So mangisuka la ngekhaya fanele ukuthi mhlawumbe ngibe ngiphethe imali engangabo 10,000 rand, and which is kunzima ukuthi ithole leyo mali ngoba ma ungasayiphathanga imali enjalo ekhaya kusho ukuthi awukwazi ukuphila ngoba kusetshenziswa ama-dollar sonke isikhathi.
Kodwa ubona nzani kuzalunga yini ekhaya ngeleni la?
Asithembele enkosini ukuthi ngelinye ilanga kuzoze kulunge ngoba bathi nalapha okuligceke khona izulu liyanetha. Liphinde futhi kuthiwe izulu uma lizonetha lizalikhokhelwa ngumoya. Mhlawumbe lo moya ukhokhele okuhle asazi.
Hayi ke sivale khonapho Dube, ungathi ule muli imuli yakho ingaphi khona manje?
Imuli yami nginayo lapho kwamanje ngihlala nabo.
Lo umnumzana Denzel Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Lamhlanje ngixoxa lomuntu omdala, ingcwethi kwezamasiko esintu, njalo engusiyazi umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya. Siphatha udaba lwabontanga bakulezi nsuku abangaselambeko, abangahloniphiyo, abangazihloniphiyo njalo. Ngiyalamukela kuhlelo babungwenya.
Yebo Nkomo.
Bayakhala abazali abaningi ngabantwana bakulezi nsuku bathi sebexhwalile kabasagobeki. Kungaphi lapho kuphazamiseke khona?
Ngibona into ekhona kungamacawe akhona amasonto. Isonto esezikhona zenza izinto ezingayisizo. Isonto ezazilungile yilezi ezazivele zikhona kudala, hatshi zona ezesizibona namuhla ezinye. Yenza izinto ezinjalo zihugela abantwana kubo bayenqunula emacaweni. Pho yona leyo mfundiso yiyo enza abantwana baxhwale. Amacawe ayizolo sebebaleka kuwe siyangena emacaweni amatsha okusuka kunqunulwe khona wonke umuntu anqunule. Pho ngaleyo ndlela into embi ivele iyathandwa kule nto enhle. Bebesebesiya khona-ke besiyagcwala kulawo masonto befunda izinto ezingayisizo.
Ngamacawe anjani lawa babungwenya lapho konqunulwa khona?
Khona leso wabonayo kuzona lezi nsuku amatha wona la okuthiwa avelela khona ngapho amazweni. Yiwo amacawe esiwabonayo le manye izipepeni bethatha amapikitha benqunu begada abantu abatsha bakubona kuyifeshini lokho. Yikho engathi ngingakusisela abantwana, abantu kabachumayelwe intshumayelo yayizolo. Amacawe ancedise inhlonipho ibe khona phakathi kwabantwana. Bonabo abantwana benza njalo abantwana abasezikolo okufana ukuthi bafunde, bafunde kuhle, kodwa-ke bebesiyangena izinto ezimbi bayefakwa ezidokisini. Konke khona lokho nxa sebesezidokisini bayenze izinto ezingayisizo futhi. Yikho kutsho ukuthi umsebenzi umkhulu kakhulu emacaweni ukuthi bajumayele ngento enjengayonaleyo ukwenzela ukuthi inhlonipho ibe khona.
Esintwini lina kuyini elikwenzayo ukugoba abantwana?
Esintwini abantwana batshelwa emakhaya ukuthi hhayi ziphatheni ngale indlela. Indlela le imbi, kodwa ubusukhangela ufica ukuthi asithathe amathelevishini wona la safikayo ukhangela ukugida kwabo. Ukugida kwabo konke akula sintu phakathi, akukhangeleki. Okungenza ukuthi kungabi ngabadala bodwa, layo uhulumende onguye olawula zona lezo ezamathelevishini, kufanele ukuthi kufakwe izinto ezilemfundiso eqinileyo, hatshi imfundiso le eyokuyengana lokutshengisa ukuthi umuntu uqhitshilezelwa njani, umkakho umqhilibezela njani, umngani wakho umqhilibezela njani. Khona lokho yikho kwenza ukuthi lakho kungancedisa nxa laba beze emathelevishini bakhiphe imifanekiso emibi ingaze yatsheniswa. Pho lakho kunzima njalo ngoba liza kwenza lini okwelizwe leni, bavule kuleze zamanye amazwe ufike ukuthi lakhona imfundiso yakhona kayikho, akuselula vele ukuthi abantwana bafundiseke. Sekuchaphake ububi, yibo sebubona bibuhle. Isintu kasisekho, njengoba isintu kuthiwa kasilahlwe, abantu bangene emacaweni. Laba basesintwini sungani kuthiwa ngamaqawa, kanti-ke isintu lakhona ngapho emacaweni bayatsho ukuthi isizwe esingalamasiko isizwe esifileyo. Engakusho mina kuthi amasiko ethu akubuyelwe kuwo ukwenzela ukuthi izinto abantu bethu beluleke kuhle, belulwe kuhle, ngoba nxa sekungumhlambe uzelusile kambe bazakwakha imizi na? Imizi awasoze bayakhe, ngoba ukuthi athathe umfazi uyabe ngasela ndaba lakho, ngoba sekubonile ukuthi nxa kungumhlambuze lushisile unquma labo bonke, anytime lalowo ekhangele lalowo ekhangele. Nxa ungumntanami unjalo, njengoba ungunkomo ungumntanami, kufanele ngutshele okuyikho. Pho isizwe sakhathesi kuthiwa ngamalungelo abantu, kulilungelo labo ukuthi bahambe bayekwenza amagigo na lawo, kodwa isithuko sibuyela kubazali ukuthi ngabakhuzi bantwana.
Ontanga benza amagigi badakwe bangene emacansini ngendlela ezingajwayelekanga, balaywa njani abantwana banje?
Sokunzima sibili, ngoba kumlayo umntwana ngithi uzatshelwa ukuthi umntana wakho ulele egigini ngapha, wena njengomzali uzathatha uswazi umkathakathi ahamba emapholiseni elemvivinya zonezo. Wena mzali usephule ilungelo lomntwana, uyabotshwa.
Pho sanamazwi okugcina baba Ngwenya, libalaye abantwana abasakhulayo ukuze babe ngabantu abalembeko abalobuntu kusasa.
Engakutsho ebantwaneni ukuthi kabayekele ukuhawukela izinto ezimbi. Konke amagigona lawo lingasondeli kukho, lingasondeli kuwo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lani kuhlelo baba Ngwenya, siyabonga kakhulu.
Ngibongile lani.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engusiyazi umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo. Lila.
Zigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Umeli wephelandaba Mpophoma edalele ePhalamende umnumzana Joseph Chuma uthi kuqakathekile ukuthi abantu beqhubeke ngokusungula inhlelo zemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi beziphilise njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Kweziphathelane labatsha sixoxele umnumzana Mhabinyana Dube owelapha okwesintu njalo eyingcwethi kwezamasiko, sixoxa ngokungaziphathi kuhle kwabantwana abasakhulayo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.